ngiyavumelana labo kakhulu ukuthi nayo sithi kuba human rights eZimbabwe nelinye amazwe ehlukuluza ilimi labantu kakhulu. Iqiniso lokuthi abantu bayahlukuluza impilo labo abavunyelwa ukuthi bakhulume ngendlela ekhululekileyo, abavunyelwa ukuthi bahlangane bakhulume ngezipolitiki, bavunyelwa ukuthi bachothoze uhulumende. Lokho kungahlukuluza kakhulu ama-human rights. Sanibona ngokuthi mina lapho bathi bona i-security and rule of law, ngibona ngani lesi statement asihlanganise ngendlela esingani thi abantu bezibabha asezivumelane lapho. Ingakhulumina ngoba ngiyazi ukuthi kweze-security yeke ngathi hhayi kungabe kune-improvement, ngoba sikuthiwa ngenxa yokuthi kwezigange ezingasozo zama-policies amaqelisa ethu ayaphanga azibambe izigange zahlala isikhathi esidinga kanjalo. But kuze ngifithi lelosuko lapha mnaaindawo yokuthi yadima bethi yeloflo yi-improved, ngoba-ke iloflo yiyandiza komthetho. Umthetho kawulandele ezimbabwe, ngoba nxa kuyukuthi umthetho uyalandela akufanelanga sibone kubuswa abantu abaezepolitiki kuphela in-terms of opposition, kodwa ubone abe-ruling party yesono kodwa bengabotshwa. Khonokhona kuyatshengisa ukuthi in-terms of i-rule of law, hhayi izimbabwe ngibona ngani isemuva kakhulu, ngoba kuningi kakhulu abakwenzayo okwesula umthetho. Kuse ngibuya-ke futhi kuloko kwesithathu lapho abasethi ama-human development, bonani-ke i-human development yebe-ke ngakhathwe njalo bonani ngokwakudala lokhuyani, ngoba ungakhangela-ke into eyenzakalayo kathesi ezimbabwe ukuthi-ke labo abafanisa ukuthi baye esikolweni abantu-ke abazisebenzela nzima basithi ukuthi ezimbabwe uyabhadalwa from primary level, ngathi mina ngithi mina from i-ECD kuze kuyefika e-university abazali bayebhadalela abantu babo. Ngezindlela-ke sebebhadala abantu babo sibabona abaningi kakhulu bephuma besiya-ke emazweni. Akunasandla sikahulumende ngitsho nesisodwa nasikhuluma ngo-human development, abantu bazenzela not uhulumende.
Ithi njalo linhlanganiso bababhebhe, yebo amalungelo ayephulwa nguhulumende weZimbabwe, kodwa ithi sokulobuvelo kundlela ilizwe elibuswa ngayo selokhe kukhitshwe umgabe embusweni.
Hayi, mina kamvumi kanilapho labo ngakhuluko, ngoba bona kufithi bahambe babuza ukuthi ziphatha amandla zikahulumende, zibabhalela amaripoti sebesinje iripoti ezibhalelwe uhulumende. Leyi ripoti enjalo thina esiphila lapha eZimbabwe ngake sivumelana nawo, ngoba indlela esigqibeka ngayo, esihawundi ngayo, izinto ezingabambekile ngayo, imali yayikhona ibingayi-RSGS engabambeki ngayo, so kuyabe kuthiwa okunkulu.